Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-12 Nhlangula 2020 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke ledlula amakhulu amathathu ngemva kokutholakala kwabalitshumi lambili 12 belalo izolo bevela kwele-South Africa.
Asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena ngalapho egedini leboda abaningi bayachapha bayafohla kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona.
Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna eleZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state.
Ivele kusiyaphuma umgabi kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini ngowaphuma ama-statement acisha afana lawo nalawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bakhuluma into ezingekho abantu batheni.
Amapholisa aqhubeka ebopha amagqwetha esitetheswa amacala achiyeneyo kodwa amagqwetha athi lokhu yikuhlukuluzwa nje nguhulumende
ngoba ubhekile nje kukhona ende ku-ovala ukuthi kulesandla semfene.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abalitshumi lambili abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni izolo okubangele ukuthi inani lasebetholakale belegcikwane leli likhuphuke liye kumakhulu amathathu alamatshumi amathathu lambili i-332. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ngaphandle koyedwa abantu bonke laba ngabavele kwele-South Africa. Lolu gatsha luthi njalo inani lasebesindile selikhwelile laya kumathumi amahlanu lanye i-51 ngemva kokuphola kwababili. Ukukhwela kwenani labale coronavirus lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esehlele ukuthi ngomvulo mhlaka 15 lilanga lokuzila kanye lokukhulekela ukuthi umkhuhlane lo udlule. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso elumukisa uZulu ngomkhuhlane lo e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efi Dlelancube.
Kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikubonayo, yebo inani labantu ababanjwe umkhuhlane we-corona liyaya liyaqansa ikakhulu abantu abavela ngaphandle. Asikhumbuleni ukuthi kayisibo bonke abantu abangena ngalapho egedini leboda abaningi bayachapha bayafohla kutsho khona ukuthi bayadlula baye emakhaya lapho bafika bathelela abanye khona. Ngakho-ke nginesiqiniseko sokuthi umkhuhlane lo umnengi kulalokho okubhaliweyo uyedlula i-300 le ekhulunywayo ngokuba baningi abagulayo abangatholakaliyo ukuhlola akwanelanga kuhlolwa kancane sakuyiwe emakhaya kakulandelelwa abantu ngendlela ephangisayo ukuze uvinjelwe lo mkhuhlane ngokuba nxa kunje kuza kufa abantu abaningi kakhulu kulalokho esikubonayo.
Abantu laba abavela kwele South Africa ngokubona kwakho singathi ngempela babuya belawo lomkhuhlane yini kumbe bawuthola kuma quarantine centers eZimbabwe lapho abahlala khona?
Akula ndlela yokuthi abantu bonke laba batholakala begula abavele South Africa leBotswana bangabe bebuya bewubelethe lomkhuhlane besuka khona. Kuyacaca ukuthi phakathi ema quarantine centers indlela uhulumende aphethe ngakhona kwenza kube lulu ukuthi abantu bayathelelane. Mhlambe kubuya kulomuntu oyedwa ogulayo evele South Africa afika athelela abanye, mhlambe kubuya oyedwa ogulayo eBotswana afika athelela abanye. Kungendlela abantu abaphethwe ngakhona khona laphana okwenza kube lulu ukuthi bathelelane, kuhlangana abavela ngaphandle lalabo abavele bekhona ubususanda. Kakulungiswe indlela ama quarantine centers ethu asebenza ngakhona abe ngahlanzekileyo abe lokudla kuhlwele masinyane bavikeleke abantu kule social distancing lazo zonke into ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke emkhuhlaneni we-coronavirus.
Ngaphandle komkhuleko wangomvulo lo Ncube, akukho yini okunye okungenziwa ukwenqabela lo mkhuhlane?
Kunengi vele uhulumende angakwenza ukuza kwenza ukuthi izwe likhululeke ukwenze ukuthi i-coronavirus ingandi phakathi kwelizwe. Yikubusa kahle bangebi umkhuleko omkhulu odingakalayo ukuthi abantu abakuhulumende bayekele ukusitshontshela baphathe kahle imali ezivela ngaphandle lokudonethiweyo kuye lapho kufanele kuye khona ngokuba yikho kwenza izinto zingahambi kahle. Nxa ngabe lokho bengakuboni lo mkhuleko noma singawenza sizile ukudla sizilele ukuthi kuphele i-coronavirus asoze kusebenza. Umkhuleko omkhulu kakhulu ngokuthi uhulumende kayekele ukwebela abantu abuse ngendlela eqondileyo ayekele ukuphatha kabi amalungelo abantu ahloniphe umthetho le-constitution indlela into eqakatheke kakhulu okwedlula khona lokho yikho kumele sikuzilele ukudla ukuthi uhulumende abuse kahle. Nxa ebusa kahle le coronavirus ize kuzaba lula ukuthi sivikeleke kuyo. Umbuso oqondileyo ohlonipha abantu yiwe esiwudingayo okwedlula amaphilisi lakho konke okunye kulandela emuva ngemva kokuthi sesithola uhulumende omuhle oqondileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uzulu ngegcikwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna leZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state. Embikweni eliwethule izolo ibandla leli liphinde lasola uhulumende ngokuthi athi amalunga ebandla eliphikisayo avame ukuthi athunjiwe njalo ahlukuluzwa ngamapholisa khona kungasiqiniso ukwenzela ukugcona uhulumende. Lokho kulandela wetheswa icala kwenkokheli yabatsha kuleli bandla babalisa unkosazana Joanna Mamumbe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imarova, abantu bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi yecungula ezombusazwe.
Indaba yombiko wekhule esizwayo akumelanga ithathe nje kube indaba elula ukuthi kazembe ukhulumile wathi sokwedlule. Ngokuya esintini sithi akulantuthu engela mlilo. Kungabe kukhona okukhona esingakwaziyo thina bona abakwazi sokungani sokuthisa ngaphansi kusinxanye sokusenza ukuthi bekhulume. And vele umuntu nxa eza kutshaya ikhu angeke avuka suku mathi kusasa ngiqinisile sibili ngiyakutshaya ikhu. Ivele kusiyaphuma umgabi kwathi kudingisiswa ukuthi kambe kuzaba lekhu kambe kuzathini. Ngiwaphuma ama-statement acisha afana lawona lawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bakhuluma into ezingekho abantu batheni. So asonto esingayiphonga ukuthi isidlulile sokuphelile ngoba uminista ukazembe setheka kula nto enjalo. Asazi ukuthi kuzafika nga, asazi lokuthi kuvela nga, ingxenye yinto ekhona kumele ithathwe ngaye ngeweyithi yena le ebuye ngakho. Nxa kungekho hhayi kuzadeda kudlule.
Labo abaqanjiweyo ke ukuthi bengabe bebangela lokho
asazi ukuthi kungabe kuyisiqiniseko esinganani ukuthi laba abantu abaqanjiweyo bale ngabe belesandla ekwenzeni into enkulu engangekhulu. Ngoba ungakhangela abantu abaqanjiweyo ngama-journalist, ngama-civil society activists, maybe like nje Job Scholar, labe G4 asikwazi sibabone ukuthi isandla sabo side okunganani ekufinyeleleni into ezenzakala eZimbabwe. ngombono wami mina mbone ngani nxa kungaba lekhu eZimbabwe ayengeke ivele ebantwini abanjengabona lavo ngoba ngokuya ngokuya kathesi umongameli nxa ngikhangele upresident uMnangagwa angabe esesaba kakhulu abantu abaphakathi kuZanu PF ukudlula abantu abangaphandle kweZanu PF nxa kungaba lekhu eZimbabwe ngaphuma within abantu abakuzana uPF njengalokho kwayenzakala kumgabe kungaba kuyikudinga nje indlela zokucatsha-catsha angiboni sibili ukuthi laba abantu abaqanjiweyo ngabantu abangabe beyingozi kangako ukuthi bengaze betshaya ikhuwu elizweni
udaba lolu lokubotshwa kweziphathamandla zebandla le-MDC unkosazana Joanna Mamombe labanye
solusiba complicated kakhulu soluthiya umuntu nje ordinary engakwazisisa ukuthi kambe wenzakala kambe kakwenzakalanga labo nje babe ngama victims esehlakalo sokuthi uhulumende uvelule sandla esiqinileyo and ufuna ukubasebenzisa most likely njenge-example ukuthi abanye abangakucabanga okufanana lakhona lokho bekucatshangwa kungamantombazana lawo ukuthi benze ama-demonstration kumbe bayenzeni kuza kwenzakala izinto ezinje so angibona ukuthi kungabe kuhlangane lekhuyo yena leyo kukhulunywa ngayo but bangaba nje just ama victim ukuthi vele uhulumende kwakathesi udinga ukuthi isandla sakhe sizwakale ebantwini ukuthi yeyi bantu nxa sisithi izinto zinje zinje lokuthi nje la amantombazana kube lokulomnyama thize nje endabeni yabo bafuna nje impi yeZanu PF le MDC iyehlela phezu kwamantombazana lawo ambona sokunengi sibili bengabe belabele lesandla phakathi kwakho konke lokho okwenzakalayo
lo ngumnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Alwela ilungelo likazulu athi asedlela evalweni kulandela ubotshwa kwabo mahlayana ngamapholisa. Kunsukwana isanda kwedlula sokubotshwa amagqwetha ayisithupha abalisa abomnumzana Patrick Dererai, igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa uThabane Mpofu, uLomeni Chimuriwo, Tapiwa Makanza, Dumisani Dube, Joshua Chirambwe, loNkosazana Choice Damiso. Inhlanganiso yamagqwetha elo society ithi isikhathazekile ngokubotshwa mahlayana kwamagqwetha esetheswa amacala angaqondakaliyo. Sixoxe legqwetha elilwela ilungelo likazulu umnumzana Ngqobani Sithole osebenzela inkampani yamagqwetha eyenqube attorneys ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumqoka ukuthi ubone njalo nivumeleni ukuthi ngicabangele ukuthi kungaba lezombusazwe ngoba ubhekile nje kukhona ende kuobala ukuthi kulesandla semfene ungathi uyakhangelisisa amagqwetha la abotshwayo amagqwetha isikhathini esinengi athanda ukuthi abuzisise kuhulumende akufake obala ukuthi indlela izinto ezenziwa ngayo kazicaci ngakho ke nxa ukuthi yakukhangela uyabusubona ukuthi uhulumende laye usengani usesebenza ngendlela eyokuthi labo athola ungani ngabakho esayidini lakhe ehlangothini lakhe uthanda ukuthi asebenzise isandla sokuthi batholakale besenkantolo beyizibotshwa ngendlela engibona ngayo ngenye yezinto esingathi ngesilungu is to make a statement ukuthi all those that do challenge yena uhulumende ngendlela ayenza ngayo batholakale sebengabantu ababotshwayo kuyadanisa kakhulu.
Njengamagqwetha manje kuliphatha njani lokhu kubotshwa mahlayana esikubona kusenziwa amagqwetha? Liphila njani? Seliphilele evalweni na? Ungasitshela njengamafitshane.
Umsebenzi kumele uyenziwe. Ingozi zomsebenzi ziobala esikhathini esinje ukuphilela evalweni into lonke igqwetha selikubona ukuthi yikho sokukhona kodwa umsebenzi kumele uyenziwe uhulumende kumele avume, kumele azi ukuthi kulamagqwetha, and njalo kumele aku-accept ukuthi abantu bazabuya emagqwetheni. Abanye abalezibindi besithi hayi uhulumende katsho ukuthi indlela into lezi azibamba ngayo kazikho ngendlela ezivunyelwane ngayo, ngoba phela ilizwe leli likanje balaleli abantu kufuze labo batholakale bekwanisa ukuthi babuze uhulumende ukuthi kanti izinto zenziwa ngendlela engayisiyo njani, ngoba phela kulesivumelano ukuthi izinto kumele zibanjwe ngendlela enje.
Manje njengamagqwetha kukhona yini elikwenzayo ukuze lizivikele ekubotshweni lokhu esikubona kusenzakala?
Okuse okubala ukuthi amagqwetha ale association yalo okuthiwa yi law society, and isikhathi esiningi ungenza into engaphandle kumbe uphambuke kulokhu i law society ethi amagqwetha akwenze, iyathatha isinqumo. Ungathi yananzelela yona i law society sinike ama statements amaningi sitsho ukuthi lokudana ngendlela izinto ezenziwa ngayo, ilokudana ngendlela into ezibanjwa ngayo. Kusitsho ukuthi yona i law society kayiboni kulecala ngalokho okwenziwa ngamagqwetha. Ngakho ke thina sizazivikela ngemthethweni, sizazivikela kumthethwandaba. Umsebenzi ukhona, sizancedisana labafowethu laba abatholakala kuthiwa kumele bangene enkantolo babotshwe. Sizabancedisa ngendlela ngakho konke esingakwenza emthethweni.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu esebenzela inkampani yamagqwetha Ncube Attorneys ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi uhulumende useza kwethula umthetho ophathelane lemali yamalobolo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele liphephandaba ukuthi abanye abazali sebesebenzisa amadodakazi abo ukwenza imali, besala ukuthi bayokwenda nxa imali yamalobolo ingabhadalwanga yonke. Iphephandaba leChronicle lithi kule jaha elileminyaka engamashumi amabili lantathu elibotshiweyo izolo ngemva kokubulala owesifazane oleminyaka engamashumi amabili lantathu wamquma umzimba ngesaha. Leli phephandaba lithi isidumbu sikankosazana Thabelo Mazolo satholakala edramini endlini emajamhlophe. Amapolisa athi kutholakale incwadi etshela uTawana Ngwenya ukuthi abulale njani umuyi. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Jang Studio 7. Mina nje into engikhala ngayo, khala ngomhlobo oyi-1 ofuna ukubusa ilizwe. Ilizwe kumele libuswe yiyo yonke imhlobo ekhona elizwe. Kungabi lo mhlobo ukuthi ungaphuma lokubusa umuntu oyi-1. Lizwe kutshintshwane kubuse yonke imhlobo njengakwamanye amazwe. Salibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Lona okhuluma nguGifty Sonduku uMfokandlovu laphana ePlumtree endaweni yakuGambu. Ngikhothama nakusho isilo sakomthwakazi ubulelani kalobhengula kamzilikazi ngithi bayethe indaba ezitha. Basakazi kulento enye encane nje ebemfisa ukuyidlulisa emphatha kabi esengiyibona isithe chithisaka, ikakhulukazi iyenziwa ngabomama. Kuyenzeka ukuthi umuntu omama uthe engena efonini mhlawumbe kamnyeni wakhe wathola izithombe zomunye umama mhlawumbe othandana lo baba wangakwakhe zisefonini kamkakhe mhlawumbe uhambazi. Ebesethatha lezo zithombe uzisabalalise, zifake emagrupini, bezifake ngaphi nangaphi.
khona kuyana kuyinto embi kakhulukazi mangabe phela umkakho mhlawumbe kube khona okuronga kwenzayo lo makhwapheni awuhlali ngani labo babakazi labo malumekazi lilungise lolo daba ngoba masuthethe lezo zithombe zakwazisabalalisa enkundleni uyogeyinani wena at the end of the day. So nzama ukuthi sizwe sakithi sizwe sikamthwakazi ake kubuyele ubuntu asike sibuyele ubuntu ngoba la uma umuntu wesifazana usenda ubuze bomunye umuntu wesifazana kufana lokuthi la uzinqonulile zama ezinye indlela zokuthi lilungisa hayi ukuthi uthumele izithombe emagroupini ngoba leyo nto iyenza nawe ubonakale ngathi awula ngqondo. Ngiyabonga ngokuhlala nisethembisa.
Livuka njani basakazi bestudio 7 okhulumayo ngukhethi okaluphahla ngikhuluma ngiseBotswana. Ngizothanda ukuphawula lami kancane hayi kakhulu ngendaba MDC ekamakhuphe lochamisa. Ngiyadideka ngidana ikakhulu ebantwini bakithi abantu besintwini ukuthi babhizi bayathuka bathukana lo makhuphe okanye beyibo labo bantu abakhuluma lolo limi olufana lolwakhe bemthuka bemthukela umuntu okhuluma ulimi olungasiwo lwabo lo muntu abamthukela umakhuphe engumuntu vele ongabathandiyo bona abantu bakithe basebenzisa kanti alubube bathanda waye wayengabafakanga bona bavotelwa bona labo abantu abathuka umakhuphe okulobaba lo khuluma ukuthi mhlathi womuntu ekhuluma publicly ekhuluma kumsa emsakazweni engumuntu omdala nje mabe ngimuzwa bekutheni ukuthi yena ahamba evotelwa lo baba simvotele thina njengabantu besintwini amele abantu bakithi ninanzelela ukuthi yikho kulama councillors angu 19 kumbe mangaki akobulawayo city council babe ngapi labo bantu abathuka umakhuphe namhlanje bengazange bona bahama sabavotela baba ngama councillors akithi amelela abantu bakithi bakomthwakazi esigabeni sakithi.
Ayazi ukuhola ngabantu abangafundanga kutwa ngupresident ungafundanga kubuhlungu kakhulu. Into yonke ayiyenzayo kwacabangi kayazi lutho uthembe inkani endeleyo inkani yokungafundi. Phela abantu bezani phepha umnankago laba bayenza kuphela vele akula nto abayaziyo. Ande bona into abasuka beyikhohlwe ukuthi kusasa nxa besiya kwamanye amazwe bafika besithini bafika bebabheka njani. Akula nto abayaziyo la. Angeke ukuthi ungupresident uyengenela umuntu okuphoza umbuso usiyamthathela izinto zakhe ngapha ukuthi ungupresident oclean kodwa ngelinye ilanga abantu bakithi ngangcono sihle yazi ukufa kungcono kakhulu kunokuhlukunyezwa elizani phepha umbuso kamnanga kubuhlungu abangafuni ukuthi bona bemamela abantu abangafuni ukulungisa ilizwe kambe abantu ababhekana lokutshontsha kubulala abantu nokuthumba abantu omnankaba abazami ukufunda ukuphatha abantu abazinuka amakwapa
njalo leli lizwe ngokwalo lona liyi-lockdown vele so uma belandela amazwe alezi mali ayenza ama-lockdown kumele ivule le-lockdown le kuphume wonke nje wonke amashoni asezikhundleni kuke kubuse eminye imihlobo noma kungasumdebela obusileyo kubuse umvenda isifayini lo muntu onke ebusele ekhalanga lalo libuse like libuse ilizwe sibone ukuthi utshintsho lwakhona luyenza njani kungavusi nje umsho amashona wodwa.
Salibonani kwi-Studio 7, salibonani eZimbabwe omuhle. Mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngale nto ekhulunywayo manje indaba mlonyeni indaba egudwini ngoba vele bathi akulandudu kungenamlilo ayinuki ingawoswaka into le ekhulunywayo manje ngokuthi hayi uhulume ukhona enye indoda efuna ukuthi bayigenqula ngendlela eyabuya ngayo izohamba ngayo ngitsho nayo uyayibona ukwesaba kubonakele ngokukhansela i-contract leyade inikeza umntanayo ngoba kule vidiyo engayibonayo kuthiwa kunomfundisi wase-America wathi hhayi indoda kwamele iphenduke ngoba ngitsho nensuku zayo zibaliwe hhayi ngathi abantu benganyathela ngamandla sokuseduze lapho kuyiwa khona ngithemba abantu bafundile kumaphutha ayenzeka ngalesana sikhathi
balaleli ngalibingelela olubingelelayo ngumfo kakhuphe yena ngiphuma lapha e-Homestead lapha ayeduzane nje heyi siyayizwa i-COVID badoda eZimbabwe siwosapha safika ekhaya amabhota azafa wavulwa ayi nalapha lapha e-Capes lapha heyi kunzima sibili sokunzima kithi hayi le mizi siyathola sokungasela lutho sasola sokwadilika vele Satura sokujekela ngezigodo sokuzima la. Phele impahla zisadluli zisiye ekhaya kusadluli lutho. Akusanampa labo makhuphe labo lokuzendlawa abaxabana bona bodwa. Ai, leya singena kusandaba layo thina. Hayi mina ina ndaba layo. Abangubabo bathi baxabana kwabo lapha. Eh. Lo samisa boyithu baxabana kwabo. Hayi singeke safa savuswa ngumfazi ngumhlobo wami sithi umakhuphe akoda soze safa savuswa umuntu umama noma kuthiwa la kula njalo.
Ha, iyaziwa vele iZanu PF ukuthi iphila njalo. Mina ngakusebonisa ama true colors akhe neZanu PF yakhe. So ayikho into abantu abangayenza. Siqalile nje, siqalile nale ground siqalile nje kuphela ukuthi abayenzi niya igroundi senza bese senza nje. Ngokutshontsha nokuthotsha abantu.
Sanibingelela abazakazi basestudio 7. Hayi, sanibonga kakhulu umsebenzini osinikeza indaba, osinika konke kwezulu ethu laseZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Hayi, mina ngincube ngila ngaseSouth Africa endanaseRivonia. Hayi, mina ngifuna ukuthi ngizame ukuphendula le nto enje omunye ubaba ekhuluma lapha ukuthi amaphoyisa abathathela izimali emakhaya. Bafayindisa yazi abantu fanele ukuthi izinto ezinjalo basakazi bethu bengazivumi nani into ezinjalo kumele nigquzele mpela emsakazi ukuthi abantu bengavumi ukuthathela izimali ngamaphoyisa ngoba kahlehle i-lockdown ayilandanga muntu abantu abasiwa abadala into zonke lezi i-COVID-19 kodwa thina kuyasimangaza siyazakhamuzi ukuthi kahlehle into esedala yonke le nto ukuthi kuhlukunyezwe thina sishayela umkhuhlane esingawaziyo sihlushwa sitshela loko naloko into esingayaziyo sihlukunyezelwane kanti ngento esingayazi thina abantu siyazifundela thina sibe yithi esisaba ukufa kube yithi esisaba umkhuhlane siziphathe kahle manje uma kuthiwa singemashopu singasebenzi singayikuphi kuphi kanti ngempela sesingamadonkini la asebenza ekuseni kuze kube usuku othiwa idonkini yalamba ukuyihlukumeza lo. Hayi, siyabonga basasicela mpela sike zithandwe nathi mani sike zicatshangile njengabantu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleBhilitane usesolwe nguZulu walelo lizwe ngoba umnotho walo ukhangelelwe ukuya nganxele ngenxa yokuvalwa kwelizwe ngendaba yegcikwane le-coronavirus. EleBhilitane lilenani labahlasele ligcikwane le-coronavirus eliningi okwesibili emhlabeni jikelele kulandela eleMelika. Inhlanganiso yentatheli zindaba ezilonda okungasese ithi ingxenye yenani labadabuka kwele Nigeria abayadinga umsebenzi kwele Netherlands nyakenye abazakali ukuthi baya ngaphi. Linhlanganiso ithi iningi licatshangelwa ukuthi lihanjiswa ukuyasetshenziswa ukuthengisa ucansi. Ngesikhangele esivela kwele Melika. Umkhokheli webutho uGeneral Mark A. Mali usexolisile kuZulu weleMelika kulandela ukubonakala kwakhe ehamba egcekeni leLafayette Square loMongameli Donald Trump ngeviki edluleyo ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokubulawa konsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd. UGeneral Mali uthe ukubonakala kwakhe kulindawo ehamba loTrump kwatshengisa njengani usekela ukungenela kwebutho ekulwisaneni loZulu otshengiselayo ngokuthula. Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance selisole uhulumende ngokulethesa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njalo lithi kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna eleZimbabwe libuswe libandla linye i-one party state. Amapholisa aqhubeka ebopha amagqwetha alwela ilungelo loluntu esethezwa amacala achiyeneyo kodwa
inhlanganiso yamagqwetha iLaw Society ithi lokhu ikuhlukuluzwa nje kwamagqwetha nguhulumende. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukele.